hayi sasho thina uvele uqalisa ukuxotshwana kuze kuxotshwe intombi likaMjuru labasekeli bayo sasho sathi thina hayi lokho kutshengisela ukuthi inhlanganiso yezano isizahlephuka ibe icine isiyisixuxu nankho kuyenzakala lakhathesi siyakubona sikubukele kuyaxatshanwa okuzwayo kubangwa isikhundla kubangwa ukuthi loza ngena esicathulweni zikamgabe ngubani
liyaxoxisana yini labanye benu abakuzanu PF kakhulu abalwa impi yenkululeko
kuyaxoxiswana at various levels esihlangana labo abathanda ukuxoxa kuyaxoxisana lakhathesi
ku akusoze na kuphazamise ezomvikela njengoba sezwa lo mongameli Mgabeni ngokwakhe sithi bakhona abanye ama-service chief labo asebethatha amacele
ye yikho lokho esuke savayo ukuthi uma izinto ziyekelelwa zihamba ngendlela ezihamba ngayo kungaphetha kusiba njalo izolo besihlangene ama-war veterans ezipra siqoxa ngodaba lona lolo sitshengisana ukuthi umumo lo kumele siwuqaphele singabe ngothathekile sihambe sisiyaxhumukela enhlanganisweni ezivele zithanda ukuxabana ezithanda ubudlwamudlwamu sathi akumelanga sikungenele lokho kodwa labo abanelisa ukuxoxa labanye bethu abakuzandla ngale babatshengisa ukuthi hayi into zokusebenzisa udlakela ezokusebenzisa amandla thina asizifuni ngoba asifuni ukubiyela empini njalo impi yaliwa yaphela ake siqapheleni ukuthi umumo lo ubanjwa njani singaphindi sibone igazi futhi lichithekele abantu bakithi
ake sikhangele udaba lokumanyana kwamabandla sizwa kukhulunywa lapha lalaphaya ukuthi kumele kuhlanganelwane ukuze kunqotshwe izanu PF lina njengebandla libona njani lolu daba ikakhulu sikhangela labo People First laba okuthiwa sebekhona
hayi sithina sizimisela ukuhlangana noma lovani abavumelana lezinto esazimisayo esazihlosayo kudala eqakatheke kakhulu yokuqala ngokuthi lokho kubambano kuyabe kusenziwa kumbe United Front kumbe a coalition arrangement akumelanga ibizo lethu licitshwe futhi ibizo lezaphu safunga sathi alisaphumi alisacitshwa noma sokunjani siyabe siyizula ezinjani esivuma ukuginywa sicine sesiziphepheli njengalokho esakubonayo savumelana ke ukuthi hayi labo ababevumelana lalokho esakuqalisayo sikhuluma lamabandla amabili awe MDC lapha esafaka khona ama-conditions lama-principles okuthi uma kumanyana kungamanyana ngayiphi indlela